sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28/2022 mu Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekukhangelelwe. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha amagetsi elizweni lonke jikelele lokwehluleka ukubhadala izikwelede. Izakhamizi egezi zikhala ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe awusoze ukuthuthuke njengalokho obekukhangelelwe ngenxa yokugudeka kwedola umkhuhlane we-COVID-19 lokwenzakala kwamanye amazwe okwenze kwakhuphuka intengo yamafutha epetulo lempahla etshiyeneyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma namhla esethula okumayelana lokusetshenziswa kwemali kahulumende, uNcube uthe umnotho wakwele Zimbabwe obukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.5% lonyaka usukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokwedlula kancane isilinganiso sokune lengxenye ekhulwini i-4.6%. Wazise njalo ukuthi uhulumende uzakwengeza imali yomthelo we-tax free threshold kusuka kunkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola i-300,000 RTGS kusiya kunkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000 RTGS ngomnyaka. UNcube uthi lokhu kudalwe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ukukhuphuka kwamafutha ezimoda ngenxa yempi phakathi kwelizwe leRussia lele-Ukraine, ukugugudeka kwedola leZimbabwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UNcube uthi emhlabeni wonke jikelele kukhangelelwe ukuba umnotho uzancipha okumangalisayo emazweni.
I therefore propose to review the tax-free threshold on local currency remuneration from $300,000 to $600,000 per annum and with effect from 1 August 2022.
Ngikhangelele ukuthi ngikhuphule izinga lemali engelambadalo ye-tax kusukela ku-300,000 kusiya ku-600,000 ngomnyaka. Lokukhuphula imbadalo ye-tax iye kuzigidi ezilishumi lambili kusukela kuzigidi eziyisithupha. Lokhu sikwenzela ukuthi kuthuthukiswe ukusetshenziswa kwemali elizweni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezomnotho, uthi akumangalisi okwenziwe nguNcube.
Kukhanya vele akulanto yokuqhukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo yezisebenzi kahulumende. Ngaba kunjalo ukuthi wehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngemali yeZimbabwe yalapha. I-budget yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle. Uzabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu. Ukukhuluma ngama-external factors, intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe, kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisisa njani. Okwegolide imali zegolide ukukhuluma ngazo, kodwa akutshengiseli, awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana beZimbabwe izalungisiswa. Ye, singathi khona akwenzanga lutho, i-budget yakhe bingaphathanga lutho oluqakathekisa imali engena esikhwameni sabantu, i-disposable income.
Umnumzana Effort Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuyamangalisa ukuba uhulumende lokhu eziqathanisa lamazwe alomnotho ophucukileyo.
Izinto zizaya zilokhu zisonakala ngokuba uhulumende ufihla ikhanda enhlabathini kulokuthi akhangelane lesimo njengoba sinjalo. Ile budget iveza ukuthi uyaphika ukuthi lizwe liyadilika, ukuthi ezomnotho kazisekho, ukuthi akusela industry, akusela zikola, akusela zibhedlela, ukuthi abantu bayehluleka ukuthenga ezitolo ngokuba izinto zingathengeki. lokho eqhubeke njalo ngendlela liyanendala engathi kuthiwa ibudget yaseEurope kumbe eAmerica kumbe eJapan lapho izinto ezihamba khona kahle le budget kayiswe zincedekela kancane abantu baseZimbabwe.
Umnumzana Stevenson Dlamini eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uthi akuqedakali okwenziwe nguhulumende
kuhlelo lwebudget kubana kukhuphulwe inzuzo eqondane laba asebenza kugatsha lukahulumende esithi ngama-civil servants. Ukhweze ngendlela ayethembise ngayo ukubana uzakhuphula nge-100% ukhuphula kwezuzo etholwa yilaba sebathatha umhlalaphansi ama-pensioners. Sinanzelela njalo ukubana olunye ugatsha oluthole inzuzo ethe xaxa lugatsha olukhangele lokulungiswa kwemigwaqo lokwakhiwa kwezakhiwo ezehlukeneyo. Lalo lolo gatsha luthole inzuzo engathi iphezulu. Njalo sinanzelele ukubana noma ikhuphuliwe leyo nzuzo ayifinyeleli kumandla adliwe yi-inflation.
Umphathintambo wezemali uphinde wathi umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokuwa kwesivuno salo nyaka. Ngimele Studio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ilakho ukwengeza isikhathi sokucitsha umlilo kagetsi njalo lokuhluleka ukuhlawula izikwelede ngenxa yokuswelakala kwemali. Izesa ilobele inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Mines isithi abemba okutshiyeneyo balakho ukungatholi umlilo kagetsi ngemfanelo ngoba kayisenelisi ukubhedla umlilo omningi lokuthenga omunye kwamanye amazwe. Unkosikazi Salima Bena owemba igolide efilabhusi esabelweni seMatabeleland South uthi kuyethusa okwethulwe yizesa. Uxoxa loGeina Gumede Saidi weStudio 7.
Nalathi khonapha sisanda ukukuzwa khonokho asilankani and asilankani ngoba vele akusebenzeki. Sizasebenza sithini manje pho? Akusebenzeki bekuvele sekuhlupha ukusebenza kwakhona manje nxa sebesenzeki. Kunzima sisi.
Manje njengabembi begolide liza kwenzani ngakho lokho?
Akuthathi sizayenza sithi ngoba umsebenzi uvele uzakuma. Kathi sizayenza njani? Wakufuna amagesi bento lesifuna amagesi lawo uyakwazi. Siphelelwe khonapha, siphelele ukuphelelwa. Siphelele sithe sikuzwa lathi khonapha vele sidanise kudana, kudana okukhulu. Silokudana okukhulu. So abantwana sesizabaphani.
Lina livele liumba igolide ungaphi kwelizwe?
Mina sina sesefila buso ngapha. Sefika utabakifila
buso. Manje kuyiwa ngapi? Kusukela lapha nxa kuthiwa akulamagetsi lizavala yini imigodi liza kwenzani lizadinga ezinye yini indlela?
Sesizavala imigodi. Xa kungela getsi sizasebenza sithini? Nxa kuyadayisa kufuna igetsi. Okuyenza yonke into nje yonke nje sifuna igesi sithi manje yikho kutho ukuthi izavala phela imigodi yikho sikhala sithi ukuthi process izayenza njani. Sikhala ukuthi abantwana bazawudlani ilanga litshisa kithi shuwa imisebenzi kasayekela imisebenzi ngoba amafema avalwa kathesi sibuya ngapha sebesitshela ukuthi akuselamagesi. Indaba edanisayo sithi lokhani ukuthi vele siphelele silapha sikwazi ukuthi sithini. Asikwazi vele siphelele ukuphelelwa.
Lo bekunkosikazi Salima Bena owemba igolide wexoxa loGeina Gumede Saidi weStudio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezinye njalo indaba. Izakhamizi zesiqintini seKezi eMatabeleland South zithi sezibhekane lendlala esabekayo kulandela ungani kuhle kwesizulu okwenza bengatholi isivuno esihle lonyaka. Iningi lithi licela uhulumende angenele ngoba uMangoye selala eziko. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Iningi labantu kulomhlobo lo selisithi selisidla kanye ngosuku ngenxa yokuswelakala kokudla. Umfelokazi uthobekile Zulu uhlulukelwe kwamagama engazi ukuthi abantwana ozabaphani njengoba engavunanga lutho.
Lapha eKezi sithwele nzima bakithi. Mina ngihlala abantu babama bathathu kunzima. Lonyaka vele izulu azange line kuhle asifunanga lutho. sidla kanye ngelanga lokuthi abantwana labanza bathini lonyaka ngazi kunzima kakhulu. Umkami wabhubha wangitshela bona labantwana abathathu bengiziphelela ngokuthi ngilime lami ngithole khonokho okuncane manje lonyaka ayo kunzima.
Iy'nhlanganiso eziningi ezincedisa izakhamizi ngokudla azisekho, njalo iningi lithi lezi nhlanganiso zavinjwa nguhulumende. Izakhamizi zithi zezwa ukuthi uhulumende uzobaphathisa ngokudla ngenyanga ezayo. Umnumzana Kennedy Moyo ubuhlungu ngohulumende.
Uyivala kanjani nasihamba ugamenziyela lo gamen ukuwafika yini lapha kithi ezobona ukuthi abantu bahleli njani abantu bakhe sihleli njani udela abantu abakhe abalambayo ethe ngamabhasi abantwana belamba.
Izakhamizi eziningi zithi sezihambisile izikhalazo zazo kunkokeli zezigaba okuhlanganisela labo osobhuku, kodwa kulanto ephumayo. Umnumzana Medias Ndebele osobhuku kumachina village uyafakaza ukuthi yindlala yodwa esigabeni sakhe.
Indlala eyiphethe abantu yikho kusithola sezima singabakhokheli, ngoba kumele sibanakakele ukuthi bangaphiwani, kodwa siyabacelela izinto ukuze kuthiwa yindlaba amadona basithembisa kodwa kabakafiki. Enye sithembisileyo kakhulu yi-Caritas ibithe ekupheleni kwaseptemba izazama ukuthi wonke umuntu okhona phaa esigabeni azisuze ukudla, so kodwa kabakakwenza. Abanye vele sebesidla ntamba ma kuphela isi, ngoba vele akulalutho lo nyaka vele khona idwala zanga singele edwaleni siziphumele sinje singalalutho.
Umnumzana Mkhulule Ncube usobhuku konhlupho ugcizelela amazwi kaNdebele njalo ukuthi siwahambisa izikhalazo zabantu kunkokheli eziphezulu, kodwa akathola impendulo.
Awula kuze kuyofika iSeptemba, lezi fuyo zethu azisekuzimele, akula kudla, akula tshani, sesifanana nje isifuyo labantu.
Kubo ungamadamu ukuthi kuncinyane, kukuncinyane sesiya edamu elikhulu katshana phansi emhabinyane elinku. Siyazihambisa singazi kodwa azama
athole impendulo.
Impendulo sikayitholi. Lo councillor sikhamisa ukhansilela akhamise phambili ku-social welfare, but asikaphendulwa lutho kodwa ngaphindlela yasimdlalo.
Ezinye izakhamizi zekhezi zithi zazama ukufinyelela uhulumende esebenzisa ummeli wazo edalela ephalamende okubandlale ZANU PF umnumzana Saul Makhalima Ncube weMatopo South. Okuyiso esigaba esibhekane lendlala enkulu kodwa kamboni njalo ezikhalazo kaphenduli. Umsakazo we-Studio 7 uxhumana laye ecingweni wala ukhuluma ngodaba lwendlala. Umphathintambo kahulumende obona ngezembiko lokusakaza unkosikazi Monica Mthwanga uthi uhulumende wakhe usethembise ukuthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe.
Asivunanga kuhle lo nyaka, uhulumende uzabona ukuthi akula muntu ozalamba. Ngenxa yohlelo lukahulumende lwentwaso sesoba silokudla mbijana okuzasincedisa njengabantu okwesikhathi njalo sisithenga umuntu ngaphandle kwelizwe.
Izulu alinanga kude kweleZimbabwe ekupheleni komnyaka opheleleyo lasekuqaleni komnyaka wonalo kusenziwa ukutshintsha kwezomkhathi i-climate change osemhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso encedisa uzulu kwezokudla emhlabeni wonke eye-World Food Program ithi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe angamathumi amabili emhlabeni wonke elibhekane lendlala enkulu lonyaka, ikakhulu kusukela kuyenale inyanga kuze kuye kupheleni komnyaka. Ngiyimele Studio 7 konhlupho eKezi Matabeleland Province, igama lungeze Jesus Banda.
Ulive talk namhla sikhoka ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ikakhulu abesifazana. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika kubikwa ukuba lifisa ukuhlenga unkosazana Brittany Griner odlala umdlalo we-basketball lo Paul Whelan abavalelwe kwele Russia. Elemelika kukhanya engani lizakhulula uVictor Bout obanjwa ezama ukuthengisa izikhali kwelemelika lokunye. Umnumzana Anthony Blinken ubele ilizwe lemelika ophethe isikhundla sobona ngokudlelana namanye amazwe ukhangelwe ukuba uzakhulumisana ngodaba lolu lomunye wakhe wakwale Russia. Unkosazana naledi pandawo wakwale South Africa ophethe uhlangothi lukahulumende lokudlelana lamanye amazwe uthi ele Israel kukhanya ngani lincindezela ele Palestine ngokubandulula okumangalisayo. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission ithi isiphenya udaba lokutshutshuzela ukubulawa komkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa lilunga le-ZANU-PF uMnumzana Upton Mashanyika. Lokhu kuvele kuncwadi ethunyelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa yili komishini namuhla. Izolo amapolisa lawo aveze ukuthi asephenya lolu daba ngemva kokumangalelwa kukaMashanyika ngumthethwa emele uChamisa lebandla lakhe. UMashanyika uphume kuvidiyo kunsukwana ezedluleyo esithula amazwi akhanya ekhuthaza ukubulawa kukaChamisa labasekeli bakhe. Nanxa ubufakazi bali vidiyo bebusegcekeni kusikhathi sonke lesi, amapolisa alokhe engakambophi uMashanyika kanti icala aze alivula sokumangale umthethwa. I-CCC ithi lokhu kuveza sobala ukungaqhutshwa kuhle komthetho. Nanku amalunga ayo alitshumi lane akuqela uMnumzana Job Zikala loMnumzana Godfrey Sithole alokhu evalelwe esitokisini ngecala lokutshotshozela udlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla se-CCC eMelika uMnumzana Tim Muringayi lelunga le-ZANU-PF uMnumzana Billy Gawule onguye osungula linqoqo.
Ukuqala kwabe-CCC lokho ukuqala kwasuku zonke indlela nje abahlezi bekhala ngayo, kodwa engela kukhala okuqondileyo okutshengiselayo, kodwa ukuthi kukhala kwakhona kunokunye abakwenzayo ukuthi abantu ngaphandle ngale kwamanye amazwe babone njengabantu abakhahlanyezwayo ukuze baqhube kuhle i-agenda yabo abanayo. I-agenda yabo iye ukuthi badrone isimpathy ngale kulabantu abanye bangaphandle abangani babo, bayenze kulokho abakutshelwayo ukuthi bakwenze, bakudramatize ngendlela yaleyo njengaleyo ukuze into yabo abayiqhubayo ibe segcekeni. Okukhona yilokhu ukuthi ilizwe elilomthetho elilesisekelo sombuso, umthetho wonke okhona owelizwe ubusha isisekelo sombuso welizwe okhona. Abantu bonke bona abanjalo, xa umuntu ephule umthetho mpomo awukhathalekile ukuthi ngowaliphibani, kumele umthetho uyehle uye kuye umuntu lowo ajeziswe ngendlela esemthethweni. Umthetho vele kumele kungabi yinto nje babampomo yokuthi umuntu wonke uyathi ngayenza into angajenda amaqala kubebahanza into engayisiyo bayenzi imbutana yabo engekho emthethweni, bese bese umthetho uzabayekelela nxa ukuthi kuzathiwa bengakusho kuyathiwa abantu be-opposition. Hhayi, siko lo abahlukunyezwa laba bantu.
Nanso baba Muringayi uyamuzwe yakhuluma ubaba uGawule uthi kakula kuhlukuluzwa elikwenziwayo, yini nje lapha elephula umthetho lidinga uxhaso kwaba kwamanye amazwe.
Ngiyabonga mhlonitshwa Gawule. Into ehluphayo ma umthetho usetshenziswa in one way not the other way, ikwesi kukhalayo khona saqala kudala ngendaba zona lezi. Siyabona ubaba lo owa-threatened ukuthi uChamisa labantu be-CCC labantwana bakhe on video, akula enye evidence, but yena ngokwakhe khuluma khonoko, that was the second person in the same week in the same area bekhuluma iy'ndaba ezinjalo ukuthi kumele kufiwe in the CCC. Okunye wathi wathunywa ngupresident u-Emerson Mnangagwa ukuthi atshele abantu abahlala endaweni yabo yona le ukuthi bangavotela i-CCC abasoze banikwe ama-implements lama-benefits okumele baphume lapho abahlezi khona. So ubaba uGawule mbona ekhuluma esithi yena iZimbabwe ilizwe lomthetho, ma umthetho ukhona why is it reserved for abantu be-CCC kuphela?
Nanko umbuzo baba Gawule, uyakhuluma ubaba uMringayi lapha, and ngilethemba ukhulumela ekuthini amapholisa kanye leZimbabwe Human Rights Commission bathe sebephenya ukwethuselwa kukaChamisa lilunga leZANU-PF leli ngemva kokuba amagqwetha kaChamisa ehambe ayamangala, kodwa kuyikuthi bekuludaba oluvele lukhona egcekeni kodwa kungela lutho olwenziwayo ngamapholisa.
Ye baba Nkomo, ngiyakuzwa sithi udaba lolu lukababa lo obehlasela leyo ajeziswe ngendlela efaneleyo, ngoba wephule umthetho welizwe ukuthi atyena uza bulala uChamisa lemoni yakhe lanjani. Kuliyiqala khonoko, ngako kumele baba lo umthetho ufinyelele kuye ajeziswe ngendlela efaneleyo. Kungakhathalekile ukuthi ngumuntu walelibali, kungakhathalekile ukuthi kumbe ngumuntu wezanu p f kumbe umuntu owase wezanu p f kumbe umuntu ozondla uChamisa ukuthi kumbe ngokwemulini yakubalwa khonani, kodwa kumele umuntu lo ajeziswe ngendlela efanayo. Ngokunjalo ilizwe leZimbabwe ilizwe lomthetho, ukuthi umuntu owefule umthetho kungakhathalekile ukuthi ngubani. Nxa ukuthi ubaba lo ukhulumile lokhu, ubaba lo umele umthetho uyehle uye kuye. Umsebenzi wamapholisa lo ukuthi baxwayisise amapholisa ukuthi ubaba lo khonoko sinloku ukhulumile ukwenzini, njengoba kule audio kumbe kule vidiyo ekhona ngakhona okwakukhulumile, akudingisisa ukuthi uyakuvuma yini kumbe uyakuwala yini khonoko ukuthi nguye okukhulumileyo ngendlela akukhulume ngayo. Ebekethiwa ngumuntu oyetheswa iqala lokuthi yena uzabulala upresident be-CCC nemoni yakhe.
Nanso baba Muringayi, lizwakala limqotho elikababa uGawule lokuthi abantu kumele bajeziswe bengephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Ye, but siyabona ukuthi ma abantu bepsikosi bengagombozela ukuthi bayenze into enjalo sebebotshwa, kungabi lama-investigations akhona okukhulunywa ngobaba uGawule okwakathesi. Siyabona ukuthi ubaba lo wakhuluma into le 2 weeks ago lokhu engakabotshwa ngamapholisa, kuze kwathatha igweta likababa uChamisa umama uBeatrice Mthethwa ukuthi afayile i-assault charge or insulting charge, ukuthi amapholisa lawo sesithi se-investigate after 2 weeks. But sabona laphana enyathime ngathiwa kwaba le nkulumo bahle babopha ubaba uJob Sikhala labantu abayi-13. So yikho esikutshoyo khona ukuthi ma kuyipsiposi kuyagijinywa ngamapholisa kungelawa ma-human rights organizations or amagweta sebephongubopha abantu be-opposition.
UMnumzana Tim Muringayi ngowebandla le-CCC eMelika bekhuluma endawonye lelunga le-ZANU PF uMnumzana Believe Gawule. Bebexoxa loNtuka Melinkomo we-Studio 7. Ibandla le-African National Congress likhangelwe ukuba lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa eJohannesburg okuzakhulunywa khona izinqumo zelizwe leli kulungiselelwa iminyaka elandelayo. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yalo yobulenjini bokuxhumana lesithi umhlangano we-National Policy Conference ulakho ukuphatha udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha e-special permits. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele loMnumzana Ngqabuthi Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umhlangano we-Policy Conference wa-African National Congress uqala kusasa ngolwesihlanu. Yikho-ke kuyabe kukhulunywa khona indaba esingadondwa senzi ngama-policies awe-ANC kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozabe ukhona ngoDisemba.
Ye, baba Mabhena, ukubona njani ongethulwa libandla le-African National Congress?
Kukhangelelwe ukuthi lo mhlangano uxoxe ngodaba esulubizwa lwasemzini sithi migration, okuphathelana futhi lo daba lolu olwama-special permits aphiwa izizalwane zaseZimbabwe. Yikho-ke sithi thina sivule amehlo sikhangele kakhulu ukuthi kuyini okuzaphuma, kuzaxoxiswana njani. Yebo, yena bakhona abangafisiyo ukuthi kuvuselelwe lezi ncwadi okuthiwa ngama-special permit abaphakathi kwayi-ANC ngodaba lokhetho. Kodwa-ke siyakwazi sonke ukuthi into eyenza ukuthi i-ANC ingatholi amavoti amaningi ayisiyo indaba ye-migration, kodwa indaba eziphathelene lokuswelakala komsebenzi. Khathesi abantu kade bekhala kakhulu ngodaba lwe-ESCOM ngoba abantu bangaphandle abasebenzayo balutshwana kakhulu e-South Africa, bayi-7% yabantu bonke abasebenzayo e-South Africa. Kanti-ke futhi abantu abaphethe ama-special permit ngabantu abalutshwana bayi-178,000 ngabantu nje abalutshwane kakhulu esingakuzwisisiyo ukuthi kungani uhulumeni we-ANC engavuseleli lawo maphemithi. Abantu bathwele nzima ngohlelo lwamapermit ngoba abaningi bayehluleka ukudlulela kwamanye amapermit njengoba kwakutsho nguhulumeni weSouth Africa. Laba abalutshwana sebe-apply labanye bakhona bayachithwa. Bachithwa ngokuthi kuthiwe gabaqualify. Njalo abanye bachithwa futhi ngokuthi amakampani abasebenzelayo kazange alethe iproof eyokuthi kakulam South African ongenza lowo msebenzi wenziwa yiZimbabweni. So ke abantu bathwele nzima kakhulu.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mpena. Pho kuyahamba njani ngakhonoko?
Asazi ukuthi kuzaphumani ku-police conference ye-African National Congress ibandla libusayo. Sonke siyabe sifake amehlo ethu khona ngalo ukuthi sizwe ukuthi kambe kukhona yini okungcono okungaphuma khona.
Unomzana ngabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Xoxela eseJohannesburg. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eTsholoshi. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, kusho ukuthi sikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Njengoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona. Kodwa bengifisa ukuthi ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engikufisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemicimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika, siyakhulumisana sifike lapho. Entweni esifana nemtshado, noma nje ngama-birthday. Oro nje umuntu owenza something ovula umuzi sikhona, siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi, kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube. Mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi, bantu bakithi, ukusubscriber zikhona kuyoutube. African Sounds Collection itholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le number, uyangithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Yes, I want to call you a language. Njalo khonapha ku Studio 7 sahlukana isihloko sikhangele ezinye inhloko zendaba besikhokhela namhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lo nyaka kulalokhu obekucatshangelwa. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha umlilo kagetsi ngenxa yokuswelakala kwemali.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu murimi
weshona. Ndinokupa
zvakanaka muri yeZimbabwe.